Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngithathele lithuba ngibonga uJonga Kandemiri obesethulela indaba ngolimi lwesishona. Lingalitshona njani izulukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-4 Nhlangula 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Ilizwe leZimbabwe alikho ngaphansi kwama-sanction. Kunsinywe abantu abathile abasolakala ngenkohlakalo, abasolakala ngokuhlukumeza amalungelo oluntu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi leZimbabwe lizimisele ukusebenza leSouth Korea lamanye amazwe ukuthuthukisa umnotho walo obuyiselwa emuva izijeziso zenotho.
Iwithiyo niqakatheke ngoba siyayisebenzisa kakhulu ekwenzeni isikwa. Uyakwazi ukuthi even nasemakhaya abantu ezindaweni eziningi ngabantu asebesebenzisa isinkwa njengokudla abakudla phose malanga wonke.
Uhulumende sexwayise abalimi bengqoloyi ukuthi kumele babe sebeqede ukuhlanyela mhlazi ku-14 kuyona le inyanga. Abatsha abadabuka eZimbabwe abahlole ukhetho olusanda kugcutshwa kwele South Africa bathakazelele indlela olwenziwe ngayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizezizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi leZimbabwe lizimisele ukusebenza leSouth Korea lamanye amazwe ukuthuthukisa umnotho walo obuyiselwa emuva izijeziso zenotho ezetheswa ilizwe ngamazwe aphetsheya. Ukhulumela amazwe emhlanganweni weSouth Korea lamazwe akuzwekazi leAfrika othiwa South Korea Africa Summit ovulwe ngokusemthethweni lamuhla eSeoul kulelo lizwe. Ukuhlaziya loludaba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Zenzonkomo ingcwethi ecubungula izombusazwe okhuluma ezimele.
iSouth Korea kuregion yakubo ingelinye lamazwe eselithuthuke kakhulu, elithuthuka futhi ngokukhulu phangisa. Iqiniso ukuthi uma kade kulobudlelwano obuqondileyo, yebo mhlawumbe kunengi ilizwe leZimbabwe lingahlomula kikho, kodwa sethembe futhi ukuthi ayizukusebenza njengabakhula bayo iChina, ngoba esikufundayo kuChina ayiqondanga ukuthuthukisa amazwe iqondela ukuthi izuze yona. Uma ngabe kukuthi siza ke iSouth Korea ngenhloso zokuthuthukisa, hayi kusho ukuthi kukhona la engazuza khona iZimbabwe. Izano umongameli uMnangagwa uma bekhuluma emazweni bakhuluma ngama-sanctions. Njengabantu beZimbabwe siyazi ukuthi ama-sanctions akukho la aphazamisa khona intuthuko nenqubekela phambili yelizwe. Ngoba ilizwe leZimbabwe alikho ngaphansi kwama-sanctions. Kodwa ama-sanctions akhona, kunsinywe abantu abathile, kufakwe ingcindezi kubantu abathile abasolakala ngenkohlakalo, abasolakala ngokuhlukumeza amalungelo oluntu. Lokho kukodwa akusho ukuthi izwe laseZimbabwe lingaphansi kwama-sanctions.
Ukuba khona kweZimbabwe kungaletha umthelelo bani kubudlelwana lamanye amazwe akhelane leSouth Korea, lamanye asekelana leNorth Korea kumbe iSouth Korea?
Ayinabo ubudlelwano obutheni namazwe azikhondla-khondla eyakhelane nawo, eduzane nawo, okunjengabo China naboRussia. Kodwa ilobudlelwano obuqine kakhulu namazwe entshonalanga awaseYurophu naseAmerica. Liyizwe elithuthuka kakhulu masinyane futhi uma uliqathanisa namanye amazwe khona ngale. Kodwa ke ukuba seduzane kwalo mhlangano kuza kwenza ukuthi amanye amazwe aqale ukwazi ngezwe laseZimbabwe, mhlawumbe uma kade bengazi kabanzi ngalo, baphinde bazi futhi ukuthi yini abangakuzuza ezweni leZimbabwe ngoba izwe laseZimbabwe izwe linothe kakhulu kodwa umnotho wakhona awubasebenzela abantu beZimbabwe usebenzela zona izikhulu lezi ezisondelane kakhulu nepolitiki nosopolitiki nababusayo eZimbabwe yiba abantu abazuzayo kuzona zonke izivumelwano lezi ezisuka zenziwa ngamanye amazwe ngakho ke amazwe ngomakhelwane ngiyakholelwa ukuthi kukhona okuningi abazokwazi ngamazwe aseAfrika ngezwe laseZimbabwe okungabenza ukuthi nabo mhlawumbe sibone besondela bezofuna ukuqinisa ubudlelwano.
Hello ke ngumnumzana Zenzo Nkomo ingcwethi yecubungula izombusazwe obekhuluma ezimele exoxa lo Sithandekile Mhlanga Studio 7 ecingweni eseJohannesburg kwele South Africa. Kolunye njalo udaba umnumzana Murusi Zwizayi owayekuhulumende womanyano njalo la kubandla le MDC le Citizens Coalition for Change ubekwe lamuhla emathuneni eGlen Forest eHarare. Abamele amabandla aphikisayo bancome imisebenzi kamuyi abathi wayelwela ukuthula lozibuse ogcweleyo ube segule okwesikhathi eside. Uhulumende seqwayise abalimi bengqoloyi ukuthi kumele babe sebeqede ukuhlanyela mhlazi ku-14 kulinyanga. Uthi ekupheleni kwenyanga isanda kwedlula besekulinywe amasimu angena ku-91,000 hectares. Lokhu kwaziswe ngumabhalane wogatsha lwezokulima umnumzana Obed Jiri. Yena othi ukulinywa kwengqoloyi enengi kuzaphathisa emizameni yokulwisana lendlala. Ngalokhu ngakolunye uhlangothi ugatsha lwe-Grain Marketing Board lalo lwazise lamuhla ukuthi solubhadele isikweleti salo kubalimi bengqoloyi esingena kuzigidi ezinhlanu i-$5.3 million. LeZimbabwe libhekane lendlala ehlasele abantu abayizigidi eziyisithiyagalolunye i-9 million. Untungameli Nkomo Studio 7 ubuze ingcwethi kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo ukuthi ingqoloyi iqakatheke kanganani ekulwisaneni lendlala ngaphandle kokusetshenziswa ukuphekwa kwesinkwa.
EZimbabwe thina sigxile kakhulu entweni ezimbili esingathi ngama-cereals ngesikhiwa, emunjini njalo lakuwheat. I-wheat yona iqakatheke ngoba siyayisebenzisa kakhulu ekwenzeni isinkwa. Uyakwazi ukuthi even nasemakhaya ntungameli abantu ezindaweni eziningi ngabantu asebesebenzisa isinkwa njengokudla abakudla phose malanga wonke. So kuqakathekile ukuthi ingqoloyi ibe khona number 1. Okwesibili ngoba sizama ukuthi silondoloze imali yangaphetsheya i-foreign currency. Kuba lula ke nxa ingqoloyi sizilimela thina ingaveli ngaphetsheya ngoba kutsho ukuthi thina intengo yethu kuphela inhlanyelo and inhlanyelo siyazilimela. Akusoze kudinge i-foreign currency ukuthi si-importe i-wheat.
Ubona abalimi besenelisa ukulima eyaneleyo yini okokuthi ngempela kasi soze sidinga ukuthenga ingqolo iphandle kwelizwe?
Into enhle ukuthi nxa sithi siyananzelela kuzaba sokungumnyaka wesithathu lapho isivuno kumbe inani lengqoloyi elinywayo eZimbabwe liloke likhuphula. Ungathi uyananzelela kathesi nxa sithi siyabona amanani esiwathola kuhulumende kuMinistry of Agriculture bakhangelela ukuthi phose sizafika ku-120,000 hectares. Ngomnyaka ophelileyo silime 90,000 hectares. So nxa uthi uyananzelela uzathola ukuthi sinyuse inani lama hectares ewheat phose nge-30%. Okulinani elikhulu kakhulu and sikhangelela ukuthi nxa kuyikuthi ingqoloyi le ilinywe kuhle yavunwa kuhle singathola phose 600,000 tons. kodwa thina njengelizwe sidinga only 360. So kutsho ukuthi sizeneliso ukuthi sibe lengqoloyi engaphezu kwesidingo selizwe ezazivumela ukuthi lathi siqalise ukuthi siyithengise emazweni esingcelane lawo.
Ngaphandle kokupheka isinkwa, ilawo yini omunye umsebenzi ingqoloyi yeZimbabwe?
Kakhulu. Nxa uthi yananzelela, zimbili phosa into eziqakatheke kakhulu ezisebenzisa ingqoloyi. Ikwenza iflower yona esinkwa, kodwa laba badla ipasta, ngiyazi ukuthi kwelakithi ye bakhona kodwa kababaningi. Abadla ipasta layo isebenzisa ingqoloyi. Kodwa usebenzisa umhlobo ohlukileyo wengqoloyi abayibiza bethi yi-durum wheat. So kule wheat yokwenza isinkwa kube le wheat yokwenza ipasta abayibiza bethi durum wheat. Ngakho ke nxa ingqoloyi ikhona kutsho ukuthi even labo spaghetti kasisayimporti, sesizasebenzisa yona ingqoloyi elinywayo kwelakithi. Okwesithathu okuqakathekileyo yi-stock feed. Nxa isigaywa ingqoloyi kuba lesikuba sakhona esithi yi-wheat bran. Ukudla okuqakatheke kakhulu nxa sesipheka ukudla kwezifuyo ekakhulu inkomo, imbuzi, yabo ostrich njalo njalo.
Lo ke ngumnumzana Amandla Nkomo, ingcwethi kwezokulima, ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo Studio 7 ekwele Kenya. Kweziphathelane lezeMelika, owayengumongameli umnumzana Donald Trump uphenduka emkhankasweni wokukhetho njengesibotshwa sakuqala esincintisa kukhetho lukamongameli weleMelika simele ibandla elikhulu. Intatheli izindaba ye-VOA uScott Stearns uqoqe udaba olulethulelwa yimi uChris Gande oluhlaziya ukuthi uZulu usithatha njani isinqumo sikaTrump esomthethwandaba emkhankasweni wokhetho. Owayengumongameli umnumzana Donald Trump uphenduka emkhankasweni wokhetho njengesibotshwa sakuqala esincintisa kukhetho lukamongameli weleMelika simele ibandla elikhulu. Intatheli izindaba ye-VOA uScott Stearns uqoqe udaba olulethulelwa yimi uChris Gande oluhlaziya ukuthi uZulu usithatha njani isinqumo sikaTrump esomthethwandaba emkhankasweni wokhetho. Abalandeli bakaDonald Trump baqhubeka bemeseka phandle kwesakhiwo seTrump Towers esigabeni seNew York ngemva kwelanga elilodwa uTrump etholakale elamacala angamachumi amathathu lane awuqamba amanga kwezamabhizimusi ngenhloso yokuthola usekelo kukhetho lomnyaka ka-2016. Edolobheni leChelsea ovotayo uNicholas Warner uthi ukutholakala kukaTrump elecala isihluku esithi ilizwe lifuna elinye njalo ihlandla lombuso kaTrump.
When he was in office for 4 years, we had nothing like we have going on now with the war and everything else, or figured, you know, the economy.
Esofisini okweminyaka emine kwakungekho esikubonayo kulezinsuku okumnotho welizwe leinflation. Sifuna aphenduke njalo azophatha ezomnotho njengosomabhizimusi.
Esigabeni seMaryland ovotayo u-Akadila Pidus uthi imbiko kaTrump eyokuthi umthethwandaba awuthethanga icala lakhe ngokusemthethweni mibi kubandla lama-Republicans kunye lelizwe jikelele.
There is nothing until this party dumps Donald Trump, says we believe in elections, we believe in the courts, we believe in juries who handle.
Akukho okuhle nxa leli bandla lingehlukani lo Trump lithi liyakholwa kwezokhetho, liyakholwa ngemithethwandaba, liyakholwa kudale le jury ngoba amalunga alo engabanye bethu beleMelika. Nxa ibandla leli lingemukeli abantu bethu njengezizalwane zakweleMelika, angisoze ngafa ngalivotela njalo ibandla lama-Republicans.
Ovotayo uMargaret Burns uthi lanxa uTrump watholakala elecala, kuyavumakala akukhulumayo kuloku kukamongameli Joe Biden.
Biden just strikes me as being fake, and he's just fake sentimentality.
Biden kimi ngimbona njengomuntu ongathembekiyo, uphonga ukukhuluma inganekwane njengokhulu ozomanelayo. Angimkholwa, kathembeki. Kodwa uTrump uthelela idlabuzane lanxa akukhulumayo kuyake kube ngokuthukayo, kodwa ngiyamkholwa.
Champagne and caviar and golf courses and Saudi princes, but even though what he says can be offensive, I believe him a lot more.
Esigabeni seColorado, ovotayo uLuda Kolodinki uthi ukutholakala elecala kukaTrump kusemthethweni njalo ulethemba kuzalimaza umkhankaso wakhe.
The way that he speaks about women, the way that he treats other countries, the way that he talks about illegal immigrants, him being married to an immigrant also.
Indlela akhuluma ngayo ngabesifazane, indlela aphatha ngayo amanye amazwe, indlela akhuluma ngayo ngabokuza, yena echadele ukuza. Ngiyazibuza ngiphinde ngithi wazithezela olulenkume.
Esigabeni seNevada ovotayo uKeith Dayton uthi isinqumo somthethwandaba asizange siguqule indlela azavota ngayo.
I'm still voting for Donald Trump. I think this whole thing has been a mockery.
Ngibona ngathi konke lokho bekusenzakala kuyize nje. Ngiyangekile ngelizwe lethu kakhulu. Angeke ngamusa etshwaleni kumbe ngiye laye ekuzilibaziseni. Kodwa isikho lokhu okudingakalayo.
Isigabeni esandise ukuletha inguquko kumpumela yokhetho esePennsylvania, isinqumo somthethwandaba silakho ukuphathisa umkhankaso kaTrump, kutsho ovotayo uJeffrey Nesbitt.
I think it would be much more effective for the American people to just be.
Bona ngani ngokuqhathekile ukuthi kuzizalwane zakwaleMelika ukuba zimehlule kukhetho. Ngibona engathi isinqumo somthethwandaba sizakhuthaza abalandeli bakhe ukuthi bavote ngokuningi njalo babe lolaka kukhetho oluzayo.
Isilinganiso sokungamashumi ayithoba munomunye ekhulwini i-90% samalunga ebandla lama-Republicans ngabalokhe besekela uTrump, kutsho uphenyo lweReuters Ipsos. Ingxenye yesilinganiso sokulitshumi ekhulwini 10% esabathi ngabasoze bamvotele singadala umehluko kukhetho lwabancintisayo abanguchiki lobhanqa. Lolu daba luqoqwe nguScott Stearns. Lolu daba luqoqwe yintatheli zindaba ye-VOA uScott Stearns, lalethulelwa emoyeni yimi uChris Gande. Kwezabasakhulayo, abasakhulayo abadabuka eZimbabwe akade beyingxenye yabahlola ukhetho olusanda kuqutshwa kwele South Africa bancome indlela oluqutshwe ngayo yi-Commission ebona ngezokhetho e-Electoral Commission of South Africa. Bathi kunenge okungafundwa ngamabandla ezombusazwe, njalo le-Commission ephethe ezokhetho yeZimbabwe Electoral Commission ehlala isolwa ngabamabandla aphikisayo athi iyehluleka ukuqhuba ukhetho olukhululekileyo. Okunenge asikuzweni kumlondolozi Ndlovu eseHarare.
Abadabuka eZimbabwe abahlolela lokhetho bathi abatsha bebekhokhela amabandla amaningi agoqela elibusayo ele-ANC, Build One South Africa, lele-Economic Freedom Fighters ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho lolu langosuku lokuvota. Omunye wabahlola ukhetho lolu nguGift Osalosiziba, okumbuthano we-Blue Movement osekela owayekhokhela ibandla le-Citizens Coalition for Change, uMnumzana Nelson Chamisa.
Mina ke besile observer mission eSouth Africa, lapho ke ebebe lokhetho labo oluveze sobala ukubana ke iSouth Africa i-advanced in terms of ukuhlonipha amalungelo abantu, ikakhulu ilungelo labantu kubana bevotele ukhulumende ke abamthandayo. Njalo ukhulumende weSouth Africa uzimisele ukulandela ke izifiso zabantu. Yikho ke ubona ke abatsha abaphume kuningi kuyavota, kuyinto eqakathekileyo esifundileyo thina ukubana eZimbabwe kufanele ke sikhuthaze abatsha kubana be.
Osakhulayo owenhlanganiso ye-African Leaders Network uFreeman Mabhonga laye ubekwele South Africa ehlola ukhetho.
Ngifunde ukuba kwenzeka ukuba abathi anxa bekhuthazwa njalo bazinikele akulo kwehlulayo. Sibone abathi abaningi bephatheka hantsi njengabasekeli kodwa la njengenkokeli okutsho ukuba lezimapho nxa sifuna inguquko kumele abathi abaphatheke.
Ilunga lenhlanganiso yabomama eyeYoung Women for Empowerment uGracious Mlotshwa uthi okukhulu akufundileyo ukuba amabandla ezombusazwe akwele South Africa ayakhuthaza ukuphatheka kwabatsha kusetshenziswa imithetho yakulelo lizwe. Uthi kumele kuguqulwe imithetho yeZimbabwe ukuze abatsha benelise ukukhankasela ukhetho bekhululekile.
Kumele sinanzelele sibili ukuthi intsha yeSouth Africa iphumile ngobuningi yabe isiyavota, kodwa lokho ayisikho okwenzakalayo kwele Zimbabwe. Ngibona ngathi kumele sinanzelele-ke lapho njengentsha ukuthi ngeke sithi sifuna utshintsho nxa singaphumi sisiye ema-polling station ukuthi siye lwenza lolo tshintsho. So iyo into yokuqala engibona ngathi kumele siyifunde lapho. Olwesibili sinanzelela ukuthi intsha ilandela ipolitiki online, kodwa nxa sokusiya ku-groundwork asitholakali.
Abatsha abakubandla le-ZANU-PF abakade bekwele South Africa bathi okukhuthazayo kulelo lizwe yikuba abatsha abafiseli ilizwe labo okubi, njalo kabalithethisi okwenza basebenze ndawonye. Osakhulayo okudalele Central Committee uMunashe Mdutsa ngomunye wabalombono lo.
So laba abatsho njalo obakhuluma nge-ANC sikubonile okwenzakele ku-ANC, okwenzakele ku-ANC umsebenzi yesitha esifuna ukukhipha amabandla azombusazwe lawa esithi ngama-liberation movement alwela inkululeko. So imisebenzi yangkhona yaqala eZimbabwe bayehluleka, khathi sibabhizi khona ngale South Africa bazama ukukhipha ibandla labantu, ibandla le-ANC. Kodwa konke lokhu sikukhangele njalo sibafisele inhlanhla abantu be-South Africa.
UGrigory Maphosa oyebandla le-Citizens Coalition for Change uthi okwenza kube lula kwele South Africa ukukhankasela ukhetho lokuvota yikuthi ibandla elibusayo kalethuseli abantu njengalokhu okuvame eZimbabwe. Uchamisa yena uthi kumele iZimbabwe Electoral Commission ifunde indlela zokuqhuba ukhetho olukhululekileyo kucommission ebona ngezokhetho kwele South Africa.
There are lessons to be learned. The key lesson being that institutions that are independent and professional.
Kulezifundo esingazifunda ikakhulu ubanxa kusekelwa inhlanganiso ezizimeleyo kuyaphathisa. Kunzima ukuba abantu baswele ukhetho xa luhambe ngendlela oluhambe ngayo.
Kodwa omunye osakhulayo okubandla le-ZANU-PF uMabutho Moyo uthi uChamisa kumele afundise abalandeli bakhe ukuncenga uzulu weZimbabwe ekudingeni amavoti njengalokhu okwenziwe ngamabandla aphikisayo kwele South Africa.
Wathi ngo-2018 wathi urigiwe wacelwa ama-V11. Wathola ukuthi ama-V11 akuma-agents akhe abonisa ukuthi unqotshwe okusemthethweni. Waqala ukuthi ubengele ama-agents kwamanye ama-stations. Ngumuntu olamanga amanye ayesabisayo ukuthi yona sikhuluma ngaye lapha, mbone ngani vele siyabe sidlalisa isikhathi sabalaleli. Mbone ngani kuningi okuqakathekileyo esingaxoxa ngakho enhlelweni ezifana lalezi okungelani noNelson Chamisa. Zimehlulile ipolitiki, wabalekela iparty yakhe.
Inhlanganiso yezokhetho kwele South Africa e-Independent Electoral Commission ibika ukuba kulabatsha abafika izigidi ezintathu 3 million abavote kukhetho lwalonyaka. Kwavota abayizigidi ezimbili lengxenye 2.5 million kukhetho lomnyaka ka-2019. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
So isikhathi senu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Hayoni indwangu yadobha impembe kobo mnangagwa. Hayi indwangu yadobha impembe ngempela. Kambe umuntu ohlala esemoyeni ezula kuphele vakatsha engayazi ukuthi udingani. Lobe engaya kwamanye amazwe mnangagwa uza kwenzani? Njengamanje sizwa ukuthiwa uyiRussia yokuba South Korea. Just ehambela khona nje ukuthi elale emahoteleni ukuyabuka abangani bakhe. Akula nto ayilandayo phela lo. And lawo mazwe ngamazwe amabi kakhulu, amazwe empi. Uyahlanganisa isikhali zempi. Umuntu uyalela esikhundleni eyalela ukubulala abantu kuphela. Ayikho into ayilandayo vele umnankakho. Uladeni. since wazula ngamazwe yini into abuya naye kumanje nawo uya ku Russia uya ku South Korea uya dinga isikhali zempi akula into eyilandayo
Studio 7 salibonani salibonani basakazi bethu lisethulela inhlelo ezimnandi ngaso sonke isikhathi ngiyabingelela kubasakazi bonke kanye nabalaleli ngithi salibonani nonke awubakithi manje ke laba othuma bathini ke manje nabonkomo nangu phela ubaba lokho esehle senyuka ngemali eyilizwe lifile lifile sifile ngendlala izisu zinamathela nelemigogodla izolo bethethisa ubaba ukhokho wethu lo bengula ukuthi awathengisa ilizwe ngechukela abanengi bebehleka phela abempumalanga lina ke belisithini lithini bonkomo lithini bochuma kuyalihlekisa lani ukuthi umunye umntaka lothi waqalekiswa ngokubona uyise hamba nqulo uhamhleka omunye wabusiswa wathatha ingubo wamembeza nina nithini ke uma kunje uthethiswa uyihlo wena uhleka lokhu supportana ngenxa bathi ngoba usugibela isilwane yesaba ukwehla madoda kodwa ukukhuluma kwenu ngani lazalwa emuva nyana impela impila ayibona
kamani kayisilindo tena lomoya baba nkulunkulu nkosi ukukhula nkosi othandwe wena mentha baJehova ikukhule phansi baba ngiyakhulela ngisakho ngipha lokho babona wazenze umhlaba wakho ngoba ubumba konke okusemhlabeni akwenza kwaba ngoba mali ngoba into eyakho enhle gamini elithandayo bathi inkosi enkulu emhlabeni abantu bakho bayadubeka konke ukuphila kwakho kwadubeka nkosi kusukela yona imihlabathi iyezwa ubuhlungu baba izihlahla utshani konke labantu yonke into ephiwe emhlabeni babe iyadubeka nkosi ubuhlungu bokudubeka budlulile sengathi ngayo elizweni lakho leZimbabwe nkosi ungathumela ulwandle usuqinise kanye konke kuzifile elwandle kuphela uphele baba uqalise kuhle umhlaba wakho egameni kuthanda nkosi abantu bayadubeka babadubeka abantu nkosi wababuthi uhlupho lugele lithonile lingeli yaphuma kusasa ukudubeka kwabantu baba kuhlungu imali sayo nkosi zame ukubancedela baba ubakhumbuze kulokhu ukuhlupheka abakikho babegameni kuthanda kanye ujesu kristu inkosi yethu jesu kristu ndodana kadavida mesiyakulunga nkosi gugula ukukholwa uziqenywa kwabazingelenkazikulo ukuphilisa baba bayahlupheka abantu baba ulwandle balubuye liqilisa izimbabwe yonke ngasikhathi sinye ngegama yenkosi ujesu ngiyakhuleka amen
siyabingelela siyabonga sibonga ama-South African ngokuzama ukukhipha i-ANC embusweni ngoba buholi be-ANC bebubandakane kakhulu lezanu bachade lezanu yona leyi eyiyo ebhidlize ilizwe libeliyibhest lapha e-Southern Africa iZimbabwe beyithathe iRhodesia so la i-South Africa okwamanje isachachamezela ukuthi ibisengcono emazweni e-Africa kodwa i-ANC isiyibulala njengezanu kodwa ke siyababonga ukuthi bona basheshe babona bengabambisana beyikhiphi ANC phele njengamazolo maybe bangafaka ihulumende engabangcono engabona ukuthi ikhulume ngenkinga yeZimbabwe ukuthi amaZimbabwe agcwele la eSouth Africa hayi ngokuthanda
lawo ke abengamanye amazwi elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318 nxa lifuna njalo ukuthunyelwa inhlelo zethu ngeWhatsApp fakani isicelo kunombolo zona lezo ezithi +12024650318 siyacela abalaleli lingathuki njalo imlayezo yenu ibe mfitshane ibe ngaphansi kwe 2 minutes siyabonga lingakhohlwa ke uhlelo lwe live talk luyalandela khona manje lamhlanje ke kuhlelo lwabatsha olwe the connection sixoxa ngokhetho oluqutshwe kwele South Africa okuthiwa lwenziwe ngemfanelo asizweni ke imbono yenu lingasithumela lilalele kuhlelo live talk oluza kuba khona okwamanje ngo 8 p.m. Isikhathi kasavume ukuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi eleZimbabwe lizimisele ukusebenza le South Korea lamanye amazwe ukuthuthukisa umnotho walo obuyiselwa emuva izijeziso zenotho. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye igama lami nguChris Gande. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.